Namhla sibone isikhulumeli sikaHulumende uMonica Mtshangwa engani uthethisa uHope Chingono, engani uthethisa amanye amazwe abathi bona ancedisana lo Chingono ukuwisa uHulumende okhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHope Chingono ube sithi yena kufuze kube ne-demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokho asikuboni. Thina sithi hayi lokho esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe, akukho kutsha lokho, sesikujwayele. Sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHope Chingono. Hope Chingono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma millions and millions ngesikhathi sisuka ku 2007 ngendaba ye mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayiyenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into, kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHope Chingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lo obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kuntatheli izindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela behle, bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi, bayakutshaya, bengabona ukuthi ukutshaya akusayenzi. Yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itai Dzamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga yinto esesileminyaka leminyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le eyokuthi nxa mina njengentatheli izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingethusela selingitshaya. Hayi, asikho nto e-right. UBlessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa. Uzenisangani? Kazenisanga lutho. Efika uroadblock, efika emapholiseni, ukhipha i-press card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa asithi kuthiwa wena uyazenzisa. Kusinika ulaka lokhu, ikuthi ngeke sayenza lutho esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtshangwa njengesikhulumi sikahulumeni njengo-Minister of Information ukuthi hhayi sicela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hhayi shiyani intatheli izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethuselwa. UBlessed Mhlanga sikhala laye njengama Young Journalists Association, njenge-Young Journalists Association sikhala lo Hope Chingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo.